Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo.
IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole imali eyincosana nje kuphela phakathi kwezigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uSanzirai, asila sizathu sokuthi sibambane lomnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi umnangagwa yiZANU-PF njalo umnangagwa nguye wokubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabamba kanjani nabo bezame ukuthi sitholane.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kuhulumende womanyano ozakhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Uhulumende wase South Africa uthi uzakwazisa ngolwesihlanu indlela ezasetshenziswa ekuvuseleleni ama-permits ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi lokhe isadinga imali phose eyizigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-274 million ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Emmanuel Magede ubike lokhu ngemva kokuphiwa ingcosana yale mali engaba yisigidi esisodwa samadola i-1 million eyokuphathisa emsebenzini wokhetho lomnyaka ozayo. Loba nje kudingakala izigidi lezigidi zamadola ukuthi ukhetho lolu lwenziwe evele esigodlweni sommeli weJapan eZimbabwe. Lokhu kwenzakale namhlanje esigodleni senhlanganiso yomanyano wamazwe wonke eseUnited Nations Development Program UNDP eHarare, lapho obemele iZEC uMagede, omele iUNDP eZimbabwe uBishop Rajuli, lommeli weJapan umnumzana Toshiki Lwado belobelane isivumelwano sencwadi yale mali. UMagede ubonge kakhulu eJapan ngosizo lolu kodwa wathi uhulumende kufuze abone ukuthi imali le iyadingwa ngokuphangisa ukuze ukhetho luqhutshwe kakuhle.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo njalo olusobala ngoba isisekelo sombuso sithi kumele benze njalo.
Wengeze wathi iZEC ithole izifundo eziningi kukhetho olusanda kwedlula kwele Kenya, wathi bazamazama ngazo zonke indlela ukusebenzelana ukuthi iZimbabwe ikhube ukhetho olungela kuthandabuza bedinga ukwenqabela amaphutha enziwe kwele Kenya. Igqwetha elibona ngezokhetho umnumzana Khuda Hobe uthe ukusola kweZEC imali kuzaphamanisa ekulungiseleni kukhetho ngoba phela ethi iZEC isiphuzile ukuqalisa indingeko zekhetho ezigoqela uhlelo lokubhalisa abantu ukuthi bavote olulokhe lungakaqali sona isikhathi sezidliwa ngumangwe kangaka.
Kodwa kakula sithembiso sokuthi uhulumende uzakwanisa ukuthi eyithole leyo mali edingakalayo kungena kumkulungwane ezifika ama-$200 million o-USA.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Alpheus Mapranga isakamuzi seHarare na othe iZEC kayisoze yenelise ukubuthanisa imali edingakalayo ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ngoba uhulumende esaziwa ukuthi akala mali.
IZEC angiboni ukuthi ingakwanisa ukuthi yenelise ukuba le mali ngakho raise imali ngakho enxa ukuthi igovernment ayila mali igovernment ehlule ukubhadala ama teacher yehlule ukubhadala yehlule ukusinika i service delivery right amanzi akini kuma societies even emalokichini eBulawayo kunje sokuyadubuka isitichi isuwa isemgwaqweni yonke enxa ukuthi igovernment ayila mali
amalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo ilizwe belilungiselela ukuthi lizabhalisa abantu abazavota kulolu khetho lisebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration elendleko enkulu okwamagama ukuthenga leyo mitshina elokhu ingakabuyi elizweni ngensonto inhlanganiso le ibike ukuba isithole ama-BVR kits angaba ngamakhulu amane 400 kuphela kunkampani eyathola imvumo yokuthengisela ilizwe leyo mitshina yakwele China e-Luxon okufundisa abantu abangaba zinkulungwane eziyisithiyagalombili lengxenye e-1500 abazafundisa ezinye izisebenzi ngokusetshenziswa kwale mitshina. IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo loba nje kungakacaci ukuthi ukhetho lolu luzakwenziwa ngayiphi inyanga sibisibili ngoba abanye besithi ngoncwabakazi ngakwelinye icele kule hungahunga lokuthi engxenye umongameli Robert Mugabe ulakho ukubiza ukhetho ekuqaliseni komnyaka. Ibizo lami ngingu-Gibson Bebe, intshanele izindaba ye-Studio 7 ngiseHarare.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kurhulumente wenkazatho ozakhokelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa alubana umongameli Robert Mugabe ethe wasuka embusweni. Imbiko le iphume ephephandabeni lebulenjini eleReuters izolo njalo ibisithi sokuke kwaba le mihlangano phakathi kwezithunywa zikaTsvangirai lezikaMnangagwa bekhulumisana ngokubambana nxa uMugabe esesukile embusweni. Imbiko le ithe njalo abameli beBhilithane eZimbabwe labo bayawusekela lumanyano. Kodwa isigodlo seBhilithane eZimbabwe sikulandule lokhu. Embikweni wethu le namhla uTsvangirai yena uthe lawa ngamanga aluhlaza. Amazwi yakhe agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uNkosazana Tabitha Khumalo.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai asila sizathu sokuthi sibambane loMnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi uMnangagwa yiZANU-PF njalo uMnangagwa nguye ukubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabambana njani labo bezanu ukuthi sitholane? Siyakwazi nje likandaba ukuthi ngo-2008-2009 sabambana leZANU-PF uhulumende womanyana labo namasebenzelo abo asobantu ukubambana lawo asifuni lito kubo. Thina sifuna ukubambana namabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi siqethule yena leyo Mnangagwa ngoba uma sisitsha emaphephandaba athi khona yena yena nguye ozathatha intambo uma uMugabe sesile. So asila kudlelane naye thina sifuna ukumkhipha.
Akula ngitsho imizamo eke yaba khona phakathi kukababa uTsvangirai ukuthi ehlangane loMnangagwa kumbe bakhulumisane ngodaba olunjalo?
Hayi, akula mizamo njalo. Asazini ukuthi sathi sisiya kwi-Congress njengebandla le-NDC sakha umlando kubaba uTsvangirai ukuthi kakhulume lezizalwane zaseZimbabwe ukuthi senzeni ngokukhupha leyenzane kuresolution yalo mgoqo lesaphuma nawo. Asizange ke sikhulume ngezane, sathi kakhulumisane labomama abamachurchi labontanga labasomabhizinisi amavenda odriva bemchova abantwana bemayunivesithi wonke nje isithi ngustakeholder othwele nzima ngendaba yezanu lapho esamthuma gunta ayikhuluma la lokho kwezanu akula sikhathi labo ngoba sizabambana lesita esiyitho silwa nazo ukuthi sizatholane ngaphandle kokuthi bazaphilipa bazaphinda basichile futhi phezu kwakho lapho ngingaphinde basila njebebulanda nama-ice cream.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa uNkosikazi Hlengiwe Mkhize uthi uzakwazisa ngolwesihlanu lwayo nale iviki imigoqo ezalandelwa ngabeZimbabwe abafuna ukuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha la akhangelelwe ukufika emaphethelweni ekupheleni kwalonyaka. Amaphepha la abizwa ngokuthi ngamaZimbabwe Special Permits aqale ukusebenza ngo-2009. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabhena, ukuze sizwe abakukhangeleleyo.
Thina esikukhangeleleyo njengabakhokheli ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi kwele South Africa uzochazisa ukuthi labo abaphethe incwadi zokucelisa ukuhlala eSouth Africa besebenza, befunda, besenza lezamabhizinisi, ukuthi indlela yokuthi ba-aplaye kuzasetshenziswa yiphi indlela yokuthi ba-aplayele ukuthi lezo ncwadi babe lazo, njengoba sathi lezi ziyaphela mhlaka 31 December 2017. Sikhangelele futhi ukuthi mhlawumbe esicabangayo ukuthi angakhuluma ngalabo abangazange bathole incwadi ngo-2010 nango-2014, ngoba isicelo esasibekayo ukuthi sokulabantu abaningi labo abangazange bathole izincwadi asebelapha eSouth Africa. Asikwazi-ke ukuthi mhlawumbe labo uzobafaka phakathi ehlelweni lolu, kumbe uzathi labo kuphela baphethe lezi zincwadi yibo kumele bazivuselele. Okunye futhi esikukhangeleleyo yikuthi achasise ukuthi abantu lezo zincwadi bazozenza bekhona lapha eSouth Africa kulokuthi bahambe bayezenza besekhaya. So-ke lathi lo leli langa langolwesihlanu sililinde ngamehlwabomvu.
Akusoze kulimangalize na nxa lingatshelwa ukubana uhlelo lolu mhlawumbe selovaliwe, solumisiwe, kumbe njalo okunye okungayisikho lokhu elikukhangeleleyo?
Sizakhumbula ukuthi ngenyanga edlulileyo uhulumende weSouth Africa esingathi cabinet yakhipha istatement ukuthi icabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho ababiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communications u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasicabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho icabinet yakuvumayo.
UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuthola ama-passports lamanye amaphepha aqakathekileyo ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Somalia limanyene lelamazwe abensundu ele African Union lathumela isikhali se-drone esavela kwele Melika ukuyahlasela abalwa becatsha besi-Muslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab. Sabulala amalunga aleli qembu amathathu lamhlanje duzane lesigodlo salelo lizwe iMogadishu. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi eleChina seliselula isandla salo sokuhlukumeza labo abalisolayo ngokwephula amalungelo oluntu. sifinyelela laba semazweni la kumanyano we United Nations. Lokho kuphume kugwalo lwalinhlanganiso olulesihloko esithi The Cost of International Advocacy, China's Interference in United Nations Mechanism. Esigabeni sezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Alice Bere ohlala khonapha eMelika, lapho ahlangane laye emhlanganweni omkhulu wamakholwa esiKristu oChristian Fellowship International owenzelwe eNew Jersey engcelelane leNew York. Unkosikazi Bere uqala ngokuchasisa ukuthi wabuya njani njalo waqala ngokwenzani.
Igama lami ngithiwa ngu-Alice Gurajena, ngabuya America 9 years ago. Ngabuya lapha ndingwe yesikolo ngifuna uhambo kuyafunda zokupheka ukuthi ukudla kwakunceda njani umzimba wakho, ukuthi abantu bamele badle ukudla kunjani ukuthi bengaguli into ezinjalo. Ngahamba esikolo ngaqeda, ngathi ngiqedile isikolo khonapho ngasembona ukuthi ha lapha eAmerica kunzima ukuthola umsebenzi nxa kungela umuntu omaziyo. So ngakhuluma labantu engambaziyo, ngacela umsebenzi, ngabuza but akuphumanga. Then ngathi sendlezi njalo ngasenzithi kungcono ngizama okunye okuchiyeneyo. Ngase ngincediswa ngabanye banjela ukuthi i-IT industry ingani ngcono ngenxa yokuthi abantu abaningi abangaveli lapha bayathola imisebenzi. Ngahamba ngathatha enye ikhoso okuthiwa yi-OBIE, ngase ngithola umsebenzi we-OBIE. So khathesi ngiyasebenza ku-IT industry as an OBIE analyst. Khonokho kuphongutsho nje ukuthi uyanceda abantu abalamabhizinisi ukuthi bakhangele le imsebenzi yabo, bazwisise ukuthi nxa befuna ukuthi imali eningi iphume bakuhambisa kanjani, nxa befuna ukuthi balingane labanye abantu abaphumelelayo bakuhambisa kanjani. Khathesi senile muli labantwana bama bangu-2 abafana lendoda yami eyodwa. Siyabonga iNkosi nendoda eyodwa. Ngachada 4 years ago, emsebenzini wami senhlezi 3 years wona lowe IT, but ngiqeda graduate lo msebenzi wami kwaba leminyaka emithathu eyi-3 ngingakatholi umsebenzi. So nxa ube khona abanye bangakatholi umsebenzi, ngiphonga ukuthi no, ngabakhangela iNkosi, iNkosi iyabanceda ngezikhathi zonke, ngabangaluzi i-hope.
Sengihlangane lawe emhlanganweni eminingi yamakholwa esiKristu. Wena-ke uyikhonza ngayiphi indlela njalo umthanda ngayiphi indlela uNkulunkulu?
Mina uNkulunkulu ngiyamthanda. Nxa kulenge into engiyithanda lapha emhlabeni ngoNkulunkulu, ngenxa yokuthi uthando lwakhe empilweni yami, ngakhangela impilo yami uqalisele ilanga lokuqala ngifika lapha emhlabeni, la kufika namuhla ngiyabona ukuthi iNkosi ibingithwele ezandleni zayo. Mina ubabami wafa ngilomnyaka owodwa, umamami wayengela sikolo, engela olevo, engela lutho ayelakho. Wathi eqedile ukufelwa bamthathela konke khona okuyana okusesintwini kwezinye isikhathi, wamele aqalise ekuqaleni. But uNkulunkulu lapha sesitholakele sise-America mina lo mamami lo mna wami, ukukutshengisela nje ukuthi uNkosi ikhona. Ngingakhangela into ezinjalo, ngiyabona abanye abantu abancedisayo abahlala lami, and ngaba bengafuni babekwanisa ukuyala, bangenxa yeNkosi bangigcina abantu banalabena bangigcina kuhle. So ngiyakubona sekuthi isandla seNkosi sasiphezu kwempilo yami, and ngenxa yakhonokho uthande ngilalo lo Nkulunkulu ha lujiyile. INkosi ngiyayithanda, ngiyafuna ukuyisebenzela lapho endithuma khona, ngiyafuna ukuhamba ngenxa yokuthi lanamuhla ngiyambona uNkulunkulu empilweni yami, ebantwaneni bami, endodeni yami, ebantwini endihlangana labo. Namhlanje ngiphambi lapha ngiyakhuluma lani lonke elilaleleyo ngenxa yaNkulunkulu.
Ngiboneke ukhuluma usipha i-presentation komunye umhlangano wo-Women of Dominion. lapha ke wawukhuluma ngani ukukhuthazana?
Ku presentation engayenzayo ngangikhuthaza ukuthi abantu mele bazwisise ukuthi ukuba ngumntana waNkulunkulu kumele siphile impilo etshengisayo ukuthi siyamazi. Kulokunye ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu bese siba ukuba amazi ngeqiniso ukuyatholakala ekukhulumeni kwakho, ekuhambeni kwakho, ekubambeni kwakho abantu. So khonoko ngiyakubongela, yikho ngizama ukutshela abantu ukuthi akula ndaba lapho wavela kwani ngarepwa ngayenza into eziningi ezazizimbi, but uNkulunkulu wambonisa wancedisa. So ngifuna ukuthi lonke elilaleleyo angikwazi ukuthi impilo yenu ime njani or yayime njani, but uNkulunkulu uyakwazi ukulinceda lonke libe le-restoration lekade ikhulunywa ngayo lapha ku-CFI. So ngiyabona ukuthi uNkulunkulu sibili usempilweni yami nxa ukuthi last year ngangikhuluma ngendaba zonalezo emhlangeni nina waphelayo ukuthi akula ndaba lapho wavila khona uNkulunkulu akwazi ukunceda yena akwazi ukuphila impilo enhle sibili kakhulu. And enough abafike basitshela ukuthi konke okwathathwa nguSatan uJesu akwazi ukukubisela. So ngiyabonga inkosi ngalokho.
Unkosikazi Alice Bere, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika, obexoxa lo Praxedis Jeremiah eseNew Jersey. Isikondlo seZimbabwe kwele Botswana sesikhweze intengo zokusiza abadinga uncedo olutshiyeneyo kule ofisi ngokuphindwe kabili i-100%. Kuviga uMartin Gwenya.
Iofisi yomeli weZimbabwe esedolobheni leHabron ibike ukuthi izakhweza imbadalo yoncedo elinikeza uZulu kusukela mhla zine ngalinyanga kaMpandula. Iofisi le inceda izalwane zeZimbabwe ngokundingeka ezifana lamaphepha okubhalisa ukuthola ingwalo zokuhambisa ipassport, ukuntshintsha incwadi zokutshayela i-driver's license kanye lokudindisa izincwadi kumbe izithupha kutshengisa ukuthi ziqotho ukusethifya. Eminyakeni ethile edluleyo iofisi le yathi ukudindisa incwadi kutshengisa ukuthi ziqotho kwangamapula alikhulu 100 pula elingana lamadola lichumi eMelika. Kodwa ngemva kokuba abantu bekhonone kakhulu intengo leyehliswa isiwa kumachumi amahlanu amapula i-50 pula. Kodwa iningi liyethukile ngomvulo litholwa ukuthi inhlawulo isibuyele njalo kumapula alikhulu.
Besingazi ukuthi sokuyi 100 pula ubona umuntu esefikile kuembasi uyazibuza ukuthi mhlambe bakhanelani ukuthi umuntu ma esethisay iphepha lilodwa kumele ahlawule imali engaka. Kuyasidanisa lokho ukuthi bacharge amphepha loba 1 nge round price engacharge futhi 410.
Umnumzana James Ndlovu yena obe usuka kwenye indawo engaphandle kwedolobha leHabron ezodinga usizo lokudindisa amaphepha uthi uhulumende weZimbabwe kala mali ngakho usethathela izalwane imali noma ngayiphi indlela.
Kambe abantu bayathathelwa imithelo ekhaya. Ungaphuma phandle kwelizwe kusuke kufane kutsho ukuthi bazama ukudinga imali yokubhadala izisebenzi zembasi ngoba siyazi ukuthi uhulumende kalayo imali.
Ukuthatha amafomu okubhalisa ukuthola ingalo zokuhambisa ipassport sekubiza amakhulu amabili lamathumi amahlanu amapula 250 pula. Okufanayo uma umuntu efuna incwadi etshengisa ukuthi incwadi yakhe yokutshayela iqotho. Uhulumende wavuma nyakenye ukuthi kala mali yokuhlawula izisebenzi ezisamahofisi namela izibhabha phandle kwelizwe. Abanye babikwa sebehambe inyanga lenyanga bengaholi, kukanti umgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona amahofisi amele izimbabha phandle kwelizwe umnumzana Kind Nesparatsa wathi isimo sikhona siyayanyisa. Wathi iofisi eseBotswana ingamanye asebhidlika imduli esithi kungaba ngcono uma uhulumente engavala amanye amahofisi amele izimbabwe kwamanye amazwe. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 kisahabron kwele Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kule mikhuba ehluphayo ezihlangana layo enjengokudinga amantombazana kumbe amajaha ukupheka lokunye okuchiyeneyo. UGibbs Dube uxoxa lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, unkosikazi Lindsay Harmon lomnumzana Gary Twala Jackson.
Ngesimester yami yokuqala sathi sihlezi eklasini nje sixoxa. Omunye inkazana nesasilingana iminyaka yabona khona bama kubo 18 wathi yena ukupheka kapheki kakwazi lokupheka ngakibo ophekayo ngustepfather. So lapho kukabili ukuthi intombazana engangami ithi ayipheka akwazi ukupheka uweze khona ukuthi umuntu opheka endlini asiwe la mama ngubaba. Mina ngathi lapho emvela khona angeke ngiphumisele ebantwini ukuthi ngikhulume into enjalo ukuthi hayi mina ukupheka ngikwazi khula silakho.
Yes, bona ke uthi sosiloba lapha silolinzi Harmon. Uma sikhangela ke udaba lwemikhuba, siyakubona lapho uthi kudala abafana babe sithi uyabona. Ubona ngani nxa usemazweni ungakwenza konke kuyadini?
Kuyabe sokungathi kustalker. Kodwa mbone ngathi bensithi lwana ubhuti omunye angazi ube ngubani enithe ngiqala ukucomment.
Ye ungwenya
ubekhanya uyakhekheleza isifazana siyabe singafuni lokho kumele usukhanye ukuthi kade uvele ujongene ungakulokhu umotha isikhathi but lola uyakulokhu uzama lawe nxa uyadinga into elilayo in common kumbe umnxuso esontweni uqalise okuyi-conversation ongathi uyenzani ukukhuluma uphosa ilizwi uphosa kodwa ube direct you have to be firm
hayi kunjalo ngothi-ke ngithole-ke ubaba-ke uGary Jackson bona zani usecingweni lapha
hayi mina ngizothanda ukukhuluma ngendaba yabancane abantwana ngethuka mpela ngiqala ukubona indlela nje abantwana abaphila ngayo abakhula ngayo endaweni lezi emazweni lapha ngananzelela ukuthi abantwana bale power mpela bale power yokuthi ungaba ungubaba noma ungumama kumbe nje isihlobo eseduzane mpela bale power lani engaku-intimidate ngokuthi ekukhuzweni lapha mpela bayakhetha ukuthi bafuna ukukhuzwa phi kukhona okunye mpela ungathi ubakhuza bakutshela ukuthi bona balelungelo lokuthi wena ungabatsheli lokho yabona langethi sakakhulile ukuthi hawu ngathi umntana uzathe umntana mzathi ngimbonisa futhi nabe sengitshela ukuthi angeke ngenze lutho.
UGary Jackson, unkosikazi Lindsay Harmon lo Musa wenkosi Dlovu bekhuluma lo Gibbs Dube. Kwezemidlalo iqembu leBulawayo City libe ngutshiki lobhanqa leCapes United emdlalweni wePremier Soccer League wadlalelwe eHuddersfield koBulawayo lamuhla. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leBulawayo City leliqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala yelo mdlalo njalo lihlohlelwe nguIshmael Wadi, kwathi iqembu leCapes United lona lilinganise ngomzuzu wokuqala wehlandla lesibili njalo lihlohlelwe nguJohn Jiwawo. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo omqeqetshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uveze intokozo ngokuthola kwabo umklomelo owodwa kulo mdlalo.
I think umdlalo uhambe kahle ezengikhulumile phakathi kweviki ukuthi ithimu elidlalayo le asothimu encane asothimu elula. Ukuze ukuthi ngabe sithola umklomelo emithathu kuyamele sisebenze egadalala but sisebenze egadalala inalowo wodwa esiyitholileyo ngibona ngani ungcono sikhangelele ukuthi lapho sesifike khona sesifike emaphethelweni weleague and esoku siba nzima nxa udobha kungcono and namhla ndithabile kakhulu ngokuthola ipoint esiyitholile.
Iqembu leBulawayo City linqobele ZBC Caribang 3-2 emdlalweni olandelwe ngowanamhla njalo ngempelasonto elizadlala lele Black Rhinos esigodlweni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leCapes United uMark Mathe laye uthi benze kuhle kakhulu ngokuthola umklomelo owodwa.
Umdlalo lowu siwudlale kuhle kungumdlalo ongalula kodwa sibona ukuthi ngendlela kade siquqe ngayo senze kuhle lanxa uphele nguthini obhanqa asisoli ukuthi sijuwile asidliwanga ngoba ngamuva lapha sidliwe iDynamo so esizakwenzeka ukuthi sizavuyela futhi siyosebenza esigodlweni silungiselela umdlalo wani owebantu Rovers ongalula.
Iqembu leCapes United lizaphenduka njalo koBulawayo ukuzodlala leBantu Rovers emdlalweni walo olandelayo. Kusenjalo imidlalo iyaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leWange lizadlala khona leBantu Rovers enkundleni yeColliery. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Peta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole ingcosana kuphela yezigidi zemali ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kuhulumende wenkazatho ozakhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa alubana umgabe ethe wasuka embusweni. Lingayikatshana zihlobo zami luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale matukanduna bafuphatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.